akutshengisi ukubambana ngoba siyakwazi ukuthi kwezombusazwe kulendlela eziningi umuntu angalwa ngayo. So engxenye kazangafise ukubana kube mgceke ukubana ulamachinga anjani ukuze alwele ubukhosi kumbe amandla. So akutshengiseli nxa sikhumbula kuma conference onke ezani babehlela beyindosa umgadi. Kodwa bona laba bamendosa babehlela bemendosa baphinde bamkhipha njalo. So akutshengiseli ukubana babambeni. Ngabe kulichinga nje lokuthi okwesikhatshana nje achayele phansi azathole indlela yokubana athole intambo zombuso.
Yes, sibonile njalo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Abednego Ncube esithi kuzakhulunywa ngodaba lwe-devolution okokuqala kumhlangano weZANU PF. Ubona ingani ngempela kungagcina sokulabo zivuse bezabelo?
Bona ukuqala kuyinto enhle sibona sebekhuluma nge-devolution. IBhayibheli lithi abanye bachumayela ngoba bele njongo yokuthi bezitholele inzuzo ethile, abanye bachumayela ngoba bamthanda uKristu. So asikhangelanga ukubana injongo yabo kuyini, kodwa as long as i-devolution ibuye ikho uqakathekileyo. Ye, ngibona uqakathekile ubona i-report lena iphume ingene kumphakathi kwaziyo ukubana lokhu okwakhulunywa ngabantu kuzaphuma yini. So mbona kuyinto enhle sibili ukuthi i-report yangkhona izangena emphakathini themba ukubana i-report yangkhona ayitshintshanga. But kuyinto enhle sibili ukubana i-report yangkhona izangena emphakathini.
Indikimba yalomhlangano ngeyokulungisisa umnotho welizwe. Ubona ingani kuningi ongacutshungulwa kulo umhlangano okungaba lo mthelela omuhle kwezomnotho?
Ya, kuzaba nzima ukuthi belungise ezomkonomi bebodwa. Kuzamela besebenzelane lamanye amabandla ombusazwe, besebenzelane labantu abathiyeneyo ngoba iningi likaZulu eZimbabwe liselathemba kibo. Pascal even ma-election abaningi abasemadrobheni azange bebavotele. Sikebe kuqakathekile ukuthi bekhulumisane labantu abangekho kwiZANU PF, abantu abaku opposition ochamisa laba labanye abesivil society ama church ukuze silungise udaba lolu lweZimbabwe.